nxa sisebenza sikhuluma into eprofessionally ukuthi siqale sivume ukuthi kwakathesi uhlelo lusesephakathi njalo asingale siqalise ukunika ama-report uhlelo lungakapheli njalo asilabo ubufakazi lokuthi kube nobudlwangudlwangu nxa bubekhona mina hhatshi angikubonanga njalo kangikubuzwanga lobo budlwangudlwangu engingakutsho yikuthi kathesi uhlelo lusesephakathi alukapheli kungangcono sikhulume ngohlelo nxa uhlelo soluphelile besikwazi silobufakazi ukuthi endaweni enje lendaweni enje kwenzakele lokhu kwalungiswa kanje kumbe endaweni enje lendaweni enje kwenzakele lokhu kwawonakala kanje okwakathesi uhlelo olusephakathi ngoba phela uhlelo nxa luqalisa luqalisa-ke luze luyephela nxa soluphelile-ke bese kunikwa lokhu kuba i-report i-report yiyo-ke ezadala ukuthi sazi ukuthi okwenzakalayo kumbe okwenzakeleyo kuyini
okwamanje uhlelo lwenu likhangelela ukuthi lizaluphutsha nini
uhlelo luhlelo oluphakathi ngoba ngitshilo kulama-stages achiyanayo engathi ama-stages afika 4
abebandla le-CCC babechothoza abezanu PF ngokhetho lwabo angazi wena ukuthi uzwani ngalo ukhetho lwabantu be-CCC
indlela zokukhetha zehlukene phakathi kwe-CCC lezanu PF izanu PF yenza lokho kuthiwa yi-primary election i-CCC yenza lokho kuthiwa i-community selection elama-stages la akade bewaqhamba besiya phambili i-primary election iphuma lo muntu oyedwa zwi ofanele awine asale senguyomela abantu nxa kusenziwa lokho kuthiwa yi-community selection kuphuma i-list yabantu uhlu lwabantu okuzakhethwa kulo ozabe nguye ozamela isigaba sona leso kumbe ngukansila kumbe MP kumbe ngusenator kumbe ngupresident yindlela okusebenza ngakhona ngakho-ke kulo mehluko imithetho njalo ehlukahlukeneyo endleleni okuphathwa ngakhona kodwa esikuzwileyo yikuthi lanxa kwezinye indawo kuhambe ngendlela enhle kwezinye indawo kube lokukhonona kube lokusola ikakhulu akade bekhala bebengazi kahle ukuthi imithetho yakhona isebenza njani bebezwakala abanye bengakwazi kahle ukuthi nxa ngifika laphana ngisiyaselektha ngenzani okunye kwesibili ngathi kuphuzile ngama-logistics angikhona kwezinye indawo ngakho-ke kuyadinga ukuthi khona lokho kulungiswe
so kungaba ludaba lokuthi indwangu zihlekana iziphongo yini lapha ngoba njengokutsho kwami i-CCC lalichothoza indlela izanu PF lenza ngayo izinto zalo nxa kuyikuthi wena ungakhetha uhlelo lokwenza olokukhetha abazamela amakhansila ledale lephalamende ncube ungakhetha luphi uhlelo lwama-primary kumbe lolu zanywa yi-CCC
ama-primary lawo kafani umhlaba wonke jikelele ngakho-ke zinenge indlela zokuthi uphume labantu okukhulu yikuthi abantu baphiwe ilungelo lethuba yini lokuthi bakhulume bekhululekile noma ku-primary election kumbe kuthiwa community selection akumelanga kube lodlame akumelanga kube lokudlelezela akumelanga kube lokwethusela akufanelanga kube lokutshaywa komuntu akufanelanga kube kungalandeli imithetho imithetho imele icace abantu bahloniphe lokho kuyabe kuphumile bonke bamele balandele imithetho noma yibaphi abakhethe kuphi nxa kungasalandelwa ngumthetho loba yi-primary election angeke ihambe kahle kunjengomthetho yelizwe nje yona le ekhangelene lokhetho lwethu lokuvota imithetho eminingi ngayilandelwa yingakho kuzahlala kukhalwa ngokuthi kakula free and fair election ngakho-ke akukho lula ukuthi uthi leli qembu kalenze lokhu lenze njengaleliyana okukhulu engakutsho mina yikuthi lokhu noma yini okukhethiweyo kuphile yini abantu ithuba lokuthi bakhethe bekhululekile kuphile yini ithuba abantu ukuthi bakhethwe bengethuselwanga bengatshaywanga belandela imithetho
yebo Jebe ungaphoselakho ilizwi lokugcina ngohlelo lwenu ukuthi usuthisekile yini ngosokwenzakele kufika namhla
engingakutsho yikuthi-ke njengoba ngitshile ukuthi luhlelo olulokhu lusalungiswa lusenzakala kungakuhle ukuthi ngizinike ithuba ukuthi ngitsho ukuthi luhambe njani uhlelo solugoqiwe okwakathesi uhlelo alukagoqwa luhlelo oluphakathi lungaze luphele-ke sungaba khululeka ukuthi umbuze ukuthi ngibone njani uhlelo kunjengokuthi ubuze iplayer idlala egrawundi ukuthi wena uyibone njani umdlalo lowo wena umdlalo ungakapheli so umdlalo nxa ungakapheli iplayer kayingake ikhomente kumbe ucoach ingangeka khomente ngoba umdlalo kawukapheli